Toku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 6 kuLwezi 2020 ngontungamili nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje.
We will not allow the corruption to steal such an important election or any election for that matter.
Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well.
Uzulu wemelika uloke emelele impumela yokhetho lukamongameli umnumzana Joe Biden yena okhokhelayo esithi abantu kumele babekezele kodwa umongameli Trump eqina ngokuthi ukhetho luntshontshiwe.
Okuliqiniso njalo okudanisayo yokuthi ilizwe lethu i-media freedom le-freedom of speech kakukho ngoba umuntu mebotshelwa ukwenza umsebenzi wakhe kuthi ukuthi yindlela yokuthi abantu bengaripoti lokho okwenzakalayo.
Umthethwandaba kamantshi namuhla uzahluza isicelo sentathelizindaba uHopewell Chingono esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Bangamachumi phose amabili abantu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo njalo akekho ofileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu wemelika uloke emelele impumela yokhetho lukamongameli ngamehlo abomfu umnumzana Joe Biden yena okhokhelayo esithi abantu kumele babekezele kodwa umongameli Donald Trump eqina ngokuthi ukhetho luntshontshiwe. Amavoti asabalwa ezabelweni eziyisithupha ezibalulekileyo esezisele ezibalisa iNevada, Alaska, Pennsylvania, North Carolina, Georgia leArizona. UBiden nguye okhokhelayo kumavoti ezabelo abizwa ngokuthi ngama-college votes ngoba ulangu-253 kuthi uTrump yena ulangu-213. UTrump uyakhokhela ngenani lamavoti ezabelweni ezifana leGeorgia, iPennsylvania, Alaska leNorth Carolina kodwa izinga akhokhela ngalo liyehla kakhulu ngoba uBiden ethola amavoti amaningi athunyelwa ngabantu ngeposo. UBiden ukhokhela ngamavoti amaningi ezabelweni ezifana leArizona leNevada. Ekhuluma kumahola ambalwa edluleyo, uTrump usole ukhetho lolu esithi lube lihlazo eliyangisa iMelika ngoba kulokudlelezela okumangalisayo okwenziwa nguBiden lebandla lakhe lamademokrasi ekubalweni kwamavoti. UTrump uthi kafuni kubalwe amavoti athunyelwa ngeposo ngoba uthi akekho emthethweni. Ngokunjalo usehambe emthethwandaba ezabelweni ezifana leMichigan, iPennsylvania, Georgia leNevada. Kodwa umthethwandaba eMichigan wale ukwamukela isicelo sakhe sokuthi kumiswe ukubalwa kwamavoti izolo njalo eGeorgia umthethwandaba walile njalo ukwamukela ukukhonona kwakhe ngokuthi amavoti ayahlanganiswa nje engabe esabalwa kuhle. Nangu umongameli Trump.
Our goal is to defend the integrity of the election. We'll not allow the corruption to steal such an important election or any election for that matter. and we can't allow silence so that anybody to silence our voters.
Umlando wethu ngokuvikela impumela yalolu khetho. Asisoze sivume ukuthi abantu abakhohlekileyo batshontshe lolu khetho. Ngeke sivumele abantu yiloba ngubani ukuthi athulise abantu abavotileyo. Abantu abaningi bayasithumela amazwi enkuthazo njalo besisekela ukuthi sivikele impumela yokhetho. Angikaze ngilubone usekelo olunje. Abantu bayazibonela okwenzakalayo. Kulezihlakalo eziningi esizazimangala kusikhatshana esilandelayo. Ziningi indaba esizihambise emthethwandaba ezihluzwayo. Bazama ukutshontsha ukhetho, bazama ukuculibezela. Ngeke sivumele lokho. EDetroit nePhiladelphia okuzindawo ezaziwayo ngecorruption kwezombusazwe bazama ukuculibezela. Akulakuthandabuza kulokho. EPhiladelphia ama-election observers ethu kuthiwe amekhatshana.
Trying obviously to commit fraud. There's no question about that. In Philadelphia, observers have been kept far away.
Lawu ngamazwi kamongameli weMelika, umnumzana Donald Trump. UBiden yena wethule owakhe umbiko egcizelela amazwi akhe okuthi akalakuthandabuza ukuthi nguye onqobayo. UBiden uthe amavoti wonke kumele abalwe ngoba leyo indlela ukhetho lweMelika oluvele luqhutshwa ngayo. Ucele njalo uZulu ukuthi abekezele esithi ukubalwa kwamavoti sokufika emaphethelweni.
It's how people of this nation express their will, and it is the will of the voters. No one, not anything else, that chooses the President of the United States of America. So, each ballot must be counted.
Iyo indlela uZulu weMelika aveza ngayo izifiso zakhe. Ngabantu abavotayo abakhetha umongameli weMelika akulomunye. Ngakho amavoti wonke kumele abalwe. Yikho esizabona kusenzakala ngoba kumele kube njalo. Umbuso okhululekileyo kwesinye isikhathi unzima, kwesinye isikhathi udinga ukubekezela. Sokule minyaka engu-240 kusenziwa njalo eMelika, okulilizwe lombuso oloyiswa ngamazwe omhlaba. Sizwa sijabulile ngalapho izinto ezimikhona. Asila kuthandabuze ukuthi lapho okuzaphela khona ukubalwa kwamavoti, uSenator Harris lami sizanqoba. Ngakho ngicela ukuthi abantu bonke bahlale ngokuthula. Ukubalwa kwamavoti sokusiyaphela, sizabakwazi kusikhatshana esizayo. UNkulunkulu alibusise lonke njalo avikele amabuso ethu. Ngiyabonga kakhulu.
God bless you all and may God protect our troops. Thank you so much.
Lawo ngamazwi kamnumzana Joe Biden omela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lweMelika. Amazwe omhlaba agoqela eleZimbabwe lawo alokhu emelele impumela yalolu khetho ngamehlo abomfu. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe.
Engunanzelelayo ngamazwe la athuthukileyo sikhangela oBrithani laboMelika, i-foreign policy yabo igxile kakhulu kulungele loluntu. Lanxa singathi thina kulama Republicans kulama Democrats eAmerica, nxa bekhangela ke ngepolicy yabo yamanyamazwe bakhangela kakhulu ilungele loluntu. Yikho ke lanxa engabuyela uTrump kumbe kungene uBiden, angiboni kusiba lotshintsho olukhulu. I-foreign policy yabo i-influensa kakhulu yikhona lokho thina esiza kwenza singamaZimbabwe. Nxa uhulumende kaMnangagwa engaba lotshintsho atshintsha ahloniphe ilungelo loluntu, sizabona ke kusiba lotshintsho ke ilizwe leZimbabwe lincediseka ke lincediswa ilizwe leMelika kungakhathelekile ukuthi kungena bani.
Asithi thina kunqobe umnumzana Joe Biden, ubona kungaba lo mehluko na?
Amazwe ke nalathuthukileyo afani lathi eAfrika ukuthi ke kulalokho okuthiwa kwelama liberation movements ukuthi babesekelana lanxa omunye phambanisa yona baqhubeke bemncedisa ngenxa yokuthi ke bathi ke uyi-liberation movement. Ke kwamazwe athuthukileyo kakukho khona lokho. Ilungelo loluntu yilo elihamba phambili, yikho abakukhangelayo, yikho esingathi ngesilungu influencer ke i-foreign policy yabo. Yikho ke kukithi thina njengamaZimbabwe ukuthi sitshintshe ukwenza, sizikhiphe thina ama-sanctions, sihloniphe abantu, sihloniphe ulungelo loluntu ijudiciary yenelise ukuthi izisebenzele kuhle ke uhulumende engangenele singazenza zonezo zinto eziqondileyo sizabona ke sincediseka kungakhathalekile ke ukuthi kuyine bani ikho ngamafutshane ngithi hayi loba kuzawina uTrump kumbe uBiden kakutshintshi i-foreign policy ke yelizweke leMelika likhangelele eZimbabwe eleZimbabwe yilo kumele lenze kube lo tshintsho ukuthi ke lihlonipheke lihlonitshwe ke ngamazwi aphetsheya.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngusomabhizimusi sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sifuna ukubonga abantu beAmerica ukuvota abakwenzileyo kakhulu babuye ngobuningi babo ama-millions over millions akula apart. Isifundo esisifundileyo thina beMDC Alliance ngapha ukuthi abantu beAmerica bathemba kakhulu ivoti yabo than anything else. Sibonile abatsha bevota, sibonile abadala bevota, mhlobo yonke ivotile kutshengisa ukuthi idemokhrasi yabo sibili bayayinanza ukuthi iqala lapho uvotela umuntu omfunayo. Siyadana nje sesibona uPresident Trump sefuna ukubulala imbali ye-America esikhangela khona ukuthi yiyo i-example ye-democracy. Sesesaba ukuthi ama-elections abalwe wonke njalo se-alleja ukuthi kule rigging. Siyakwazi yena ukuwina okwenzayo nyaka emini edlileyo kwaba lama-allegations ukuthi uncediswe iRussia edithemba nge-electoral system. Asikwazi mbi lokho kuliqiniso kodwa sibona ngani ibugwala ndini umuntu osedliwe fanele evume ekuchaye okuthiwa ngesikhiwa concede defeat kwenzele ukuthi kube ne-progress. I-America ingaqalisa kathesi ukuhambisana emakhodi utshengisa amazwe wonke akasoze vele evume impumelo yama-elections ngenxa yokuthi sithatha khona ukuthi i-America umama wedemokrasi. Into nje esingani thina sizwisisi kakhulu njalo ngani sibona ngani inqele ukuthi abaconcede i-popular vote baconcede electoral college okutshengisa ukuthi iningi yabantu le ungaba le-popular vote uluze ku-electoral college ngoba bathi umuntu ongagana 270 votes.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance sixoxela ekobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lasikhombisa ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo kodwa akekho ofileyo. Kulabayisishiyangalombili njalo abafunyanwe sebepholile. Asebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisishiyangalombili 8,444. Asebefile bangamakhulu amabili alamatshumi phose amahlanu 248 kuthi asebepholile bona sebezinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,975. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangamakhulu amabili alamatshumi amabili lanye 221. Idolobho lakobulawayo yilo elihamba phambili ngenani lababanjwa umkhuhlane lo kulezinsuku kanye labafayo. Emhlabeni jikelele i-COVID-19 isibulele abantu abayizigidi phose ezingamatshumi amahlanu 48.5 million njalo wabulala abedlula kancane isigidi 1.2 million ngokutsho kwe-Johns Hopkins University. Intatheli zindaba uHopewell Chingono uzaphindela emthethwandaba namuhla lapho azakuzwa khona ukuthi uMantshi uyavuma na ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibheyili kumbe uqhubeka evalelwe. UChingono ubotshwe ngolwesibili wetheswa icala lokuzama ukuvimba ukusebenza kuhle kwengalo yomthetho phezu kwamazwi abikwa wawethula enkundleni yeTwitter ngecala ake alibotshelwa ngontulikazi elokutshotshozela udlakela kanye lodaba lokubotshwa kukankosazana Henrietta Rushwaya. Igqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa ukhonone emthethwandaba izolo esithi amapolisa avalele uChingono okwesikhathi esedlula esisemthethweni engakamlethi enkantolo. Yena uChingono uchingele amapolisa izolo esithi kungani esiyalaye emthethwandaba othetha amacala enkohlakalo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso njalo okudanisayo yokuthi ilizwe lethu i-media freedom le-freedom of speech kakukho, ngoba umuntu umebotshelwa ukwenza umsebenzi wakhe. Kutsho ukuthi yindlela yokuthi abantu bengaripoti lokho okwenzakalayo. Ungakhangela into zabochinono ziyabe zisukela ekuthini ngabantu abakhuluma ngabantu abadiliza ilizwe bethatha impinotho yelizwe belisa ngaphandle beyisa ngaphandle kwelizwe bezinothisa bona, okufanisa lokubotshwa kukaHenrietta. So mbona ngazathi ama-journalist, because uma kuyikuthi wenza investigative journalism udila labantu abaningi abasezihlalweni ezijiyeneyo okungayisilocala. Okulicala kungabe kuyikuthini ufumbathise abantu ukuthi benjani bevale icala thize, kodwa ukuthi bemnike information. Ubona ngazathi into eqakathekileyo ukuthi every serious and investigative journalist eyilandele ngendlela ezijiyeneyo. But lapha siyabona ukuthi kuzanywa ngayo yonke indlela ukuthi abakhulu bengayeba besebela umphakathi onozindaba besaba ukuripota ngazo indaba zangkhona ngoba besesaba ukubotshwa. Yindlela nje yokwethusela ukuthi abadala uma bethe baganga kungakhulunywa kungavezwa emphakathini. Ubona ngazathi ilizwe lethu lokho babakutshoyo ukuthi ithatha umbuso ehluthuna umbuso kumgabe ukuthi uzahlonipha amalungelo oluntu, hhayi usehlulekile wehlulekile umhloliso wangkhona ngoba kukho nje lokuncane asekwenzile.
Ukubona njani ukuhanjiswa kwecala lakhe kugajalwe anti-corruption njengokutsho kwakhe?
Ukuhambisa kwa-anti-corruption commission uyabona nje ukuthi ngenye i-department engani manager somewhere. So mbona ngazathi indlela yokuthi kuyehlukuluzwa laba abatheni baba lamehlo okubona okufihlekeleyo, ngoba uma kuyikuthi licala it's a criminal case ambona ukuthi i-corruption ingaphi ngendlela okubekwa ngayo, but i-political persecution kuphela engiyibonayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Ibandla leMDC Alliance lizaqhuba ukhetho lwama-primaries kusasa olokudinga ozalimela kukhetho lukakansila kaward 8 kobulawayo. Leli bandla lalivumelene ukuthi esikhundleni lesi kuzangena owesifazana, kodwa bakhona abesilisa abancintisayo. Isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza uxoxelo Chris Gande weStudio 7 ngalolu daba.
Ngingathi ukuthi okuningi sesiyiqedile. Into esisele ukuthi sidinga indawo lokuthi silungiselele ukuthi umsebenzi lo uzakwenza ngendlela elobungcitshi, ngoba phela kulezi nsuku kulokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kumbe i-coronavirus. So esikwenzayo ukuzama ukuthi sibone ukuthi lokhu kuzakwenziwa ngendlela engasoze yenza ukuthi igciwane limemetheke.
Sizwa kuthiwa bani abancintisayo ungasipha amagama abo. Njalo usitshele lokuthi kuze kube bane kuphela. Kuhambe njani? Bakhona yini abanye abancintisayo bayehluleka?
Abane laba basuke baba yibo abancintisayo ngoba ngesikhathi kuvalwa ama nominations, kuvalwa isikhathi sokuthi abantu belethe izincwadi zabo, yibo abatholakala benelisa ukuthi babe ncintisa. Abancintisayo kulomqoqo Ncube, kulo Zina Mohammed, kulo Thandekile Moyo, kulo Edwin Ndlovu, yengathi ukuthi yibo bona laba abaze bencintisa ngomgqibelo.
Ukhetho lolu lwenziwa ngemva kokusitshiya kukamama umdala. Ungasitshela ukuthi amalungiselelo akhona awokuthi abantu bancintise ahamba njani?
Into enkulu lapha yikuthi silokwesaba ukumemetheka kwegciwane. Into esiyenzileyo yikuthi sidinge odokotela abangasitshela ukuthi singaqhubeka ndlela abanye, ukuthi umsebenzi lo uphuthe siwuqhube njani umsebenzi. Njalo esikwazi nje ukuthi babe khona abe national, abe Directorate of National Elections babe phathisana lamadoda security ukuthi umsebenzi lo uphuthe. Hayi lokho kulula kithi, okade kusihlupha ukuthi sithole ulwazi ukuthi siyakwenza njani. Phela simele sivikele impilo. Sinanze ukuthi njengenkokheli asimelanga sifake abalandeli engozini ye-coronavirus.
Umnumzana Swithani Chiroza isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu okugoqela ukhetho lweMelika.
Ndabingelela basakazi abahle, kade ngacinga ukungena, cela lami ukungena. Siyabonga umsebenzi wenu omuhle esiwulalela suku zonke. Ngibingelele umthwakazi abakwethu bakamthwakazi, siyakhuluma bayakhuluma suku zonke. Ngicela ukuthi ngikhulume ngodaba lokhetho lwe-America. Ukhetho lolu siyezwa likhuluma ngalo sibili, yikuthi mina kusukisela ngo-1980 sebangena baba baningi. Angizange ngibone ukuguquka kwakhona ukuthi kuguqukani yakhona, ngoba bena vele imithetho yabo imihle, akula mithetho yabo emibi. Lengakazi ukungena ubani ungena khonapho kuyena leyo mthetho asebenzise yona. Ngizwa nje likhuluma ukuthi kuzabanceda ngani, kuzathini. Angikaze ngibone kuswa le mithetho nje enzima. Ngizacela ubaba uGawule kade likhuluma naye ukuthi nxa sithi abancindezeli laba basithwalise nzima, uthoni yati ngani? Xa wayesekhona esihlakaniphile ngo-1980 ezofakathesi, akutsho ukuthi kanti utsho ngani ukuthi ngabancindezeli babathwalise nzima? Kanti baba Gawule libeke malini e-America eliyifunayo eyavalelwa phakathi elingayikhiphi incedisi lizwe elayitshontshayo ngelizano layifihle e-America? Yimalini engancedisisi ilizwe embengavusi ilizwe? Nxa kukuthi likhalela ukuthi i-America ikhipha ama-sanction kwenza ukuthi liyeboleka, angiboni ukuthi kunokuphelela phakathi lapho. Ngoba ngambe nxa ungakhalela ukuthi umakhelwane akuvulele igedi ukuthi ungene uzocela ukudla emzini wakhe, kambe uyabuphelele na? Ngoba nxa kukuthi likhala ngokuthi i-America livulele amasango likufuna ukungena lisiyacela, alibuzani ngabona. Likuyabe kufuze libuzane ukuthi kanti ikuphi inkulumo epheleleyo naye naleyo, ngoba lapha lizama ukusiyenga libe likhuluma ngama-sanction into ezingekho. Akukho lokho Gawule, yikuthi nje usemsebenzini jaha lakithi, kuzani kuyasetshenzwa ukuze ngenyanga la ubonakala ukuthi an active member, kodwa iqiniso uyalazi ukuthi into ezikhulumeka zisizo.
njani basakazi bestudio 7 lonke elikhona lapho ngo Gifts labo ntungameli inkomo labo Chris Gande. Ah indaba thina simangalisa ngesikolo abantwana besikolo madoda. Sikhanya abantwana sebelahlekelwe yikusasa yabo. Noma kuthiwa zivula ngamafezi kodwa thina sikubona ngoba amatitsha kawakho ezikolo. Siyacela uhulumende ukubana ngabe uyazwela abantwana abhadala amatitsha ngesikolo labo babuyele ezikolo bafundise abantwana. Abantwana sezizamoshakala lapha emakhaya. Indaba yakhona isiphathi kanti thina singabazali. Jike ngikhona ngapho nti namafika unjani nemuli zakho unasiqe unjani khona ngapho ngijike ngibuye hope jiyane unjani siko jiyane nonoza ngithi plan impilo ende the general manager Sadika uvuka njani khona ngapho lonke lizigcine bantu icoronavirus ilonke imenyezelwa ikhona ikavalelisi sisibhatheni ngendlela eyiyo.
Zangu zihlobo zami salibonani njani hayi aso uthiso omncane lokho ezulu lakhona mali buya libuya lilomoya onjani yo abantu sizafile ezindlini hayi lomoya lo uthi kuzana kuhle izulu lapha uzima hayi ngithindikuvinyelele akunini ngaligcina shua umaziwa khona ngali hayi selilungise kulima mdala ugohole ngwenya hayi khonapha kithi daluka linjani kodwa lonke ngisalithanda sihlobo sami nalikhumbula mina lingikhumbuli yini ngiyabonga moveni kwangwenya edaluka lapha.
Salibonani Studio 7 labalaleli, ngigama ngu-Ferdinand Sibanda semaphu esibhula laphana zakhuluma nje ngokufitshane. Siyayibona i-MDC Alliance kaChamisa le esisebenza kiwo zima ngesikhathi kuvotiswa. Umama iqeda ukuvotelwa igijima isuka phansi ibhoda amaprovinsi iqoqa ama-structure katsha isezela ukuthi wini ukhetho olulandelayo. But ama-polling agent thina esiyisebenzelayo singaholanga izimali zethu esazithenjiswa kuzibela lamuhla. Yiproblem manje babhizi babhadalana la maloya babisana lomakhuphe nje futhi umakhuphe mayithi kufati seyithethe. Ngabe nguye phela osikolela imali zethu ngoba sibuhlungu asiboni ukuthi lokhu abakubumbayo kuyinhlanhla elizwe njalo ukuthi bahlala bethi bawinile ekuwineni wabo ababusi. So ibuhlungu into abayenzayo.
Hayi kuStudio 7 nginjani bafowethu? Ngiyaphila yini madoda?
Ngoku uyaphila singabonga ke manje ifoni yami ibitshontshi amasela lapha South Africa ngihlanganise inye kancane ngalithola lo message cela lami libe limfakela emlife lami ngiyafuna ukuba ingxenye yohle.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.
This has been a bad week. I'm weak and I can't go to bed. It's just bad. But those waters next to come must never be spilled ever again. The greatest challenge is not the predicament of their inability to be recollected, but on whose conscience harbors insensitivity and failure to protect the waters from being spilled. Dear Health Ministry, Minister and my country, Ugati Lwakritamas, Lwakritelani listas Ubangege, Abutege Fruit. Especially under heavy Piemont sanctions of amiss internal harmony born of your political unwillingness. There is what you Dandani. Mama Africa has gone in search of medication.
Imbongi enkulu udesire moyo kusayita esithi Dear Health Ministry, ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu weMelika ulokhu emelele impumela yokhetho lukamongameli umnumzana Joe Biden, yena okhokhelayo esithi abantu kumele babekezele, kodwa umongameli Trump eqina ngokuthi ukhetho luntshontshiwe. Umthethwandaba kamantshi namuhla uzahluza isicelo sentathelizindaba uHopewell Chingono esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso.